indaba ekhona ngekuthi thina as a youth sifuna ukuthi sizisise ukuthi ama-councillors akuhambise njani ukuthi ahambe ayarenewe i-contract leyana. Ngendaba yokuthi thina ngokuzwa kwethu i-contract leyana was supposed to be renewed somewhere ngo-October ngale, ayikhona kathesi. So sifuna ukuzisisa ukuthi randivumele ukuyirenewa kathesi njani. Plus umthetho uyathi bayarenewa yini bengakhonsidanga abanye abafuna ukungena laphana, kumbe is just an automatic issue yokuthi umuntu uyangene khonapho because nguye wekhona. So thina as a youth sifuna i-explanation ukuthi kuhamba njani kumbe kwenze njani, because thina sifuna i-smart city, sifuna i-city e-right, but ukwenza izinto ngendlela engalulanga, engaqondakalanga, kuyayenza ukuthi i-city yethu ingabi clean. And yikho sithi khona izanwa sifuni because into zayo aziqondanga, thina sifuna izinto eziqondileyo.
Manje isinqumo lisithetheyo sitshoni, kutsho ukubana umeya lama-councillors abasoze bavunyelwe ukufika ehofisini kuphela, kumbe kukhona okunye okungamelanga bakwenza?
Thina njengamayuthi ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indawo bayiyenzile yona leyani, bayenze ukuthi i-contract ngakuthi izarenyiwa irenyiwe ngu-October, ayikhona kathesi ngayisi-expayile. Yikho sikufuna kuphela njengamayuthi, asila anything else besides khonoko kuphela, khonoko kuphela ukuthi bahambe bayenze into eyi-right.
Manje isinqumo lesithetheyo sifikile yini phezulu kunkokheli yelizwe lonke, kumbe sikhona nje kobulawayo khona?
Lapha into icathela phansi isiya phezulu, ezinye zicathela phezulu zisiya phansi, but lapha kwenzakale kwabulawayo abantu abaphezulu bayazwa ngathi lapha ukuthi thina lapha kwabulawayo teni. So thina njengokuthi sithethe lesi isizathu lesi sesihambisa phezulu ukuthi thina njengamayuthi siyathi ama-councillors laba ayenze i-resolution yabo leyi khona ngale kurenyiwa leyana, bacale babuyele ngale kuma-chambers bayakorrect-a i-resolution yabo yona leya. Then thina sesihambisa lokhu ethi kuresolve thina njengamayuthi kwabulawayo, sesihambisa phezulu. Abaphezulu bazwa ngathi lapha abaphansi.